Ngibona ngani mina abantu laba sebecabanga ukuthi sebefika esibangeni sokuthi sebengaphumela egcekeni ukuthi bona bathelandaba sebengalisana laye uPresident Mugabe ngokwakhe. Ngibona zimbili impumela ezingaba khona lapho ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe angabe esiswele abantu kangako abangema ngemva kwakhe, ngoba uPresident Mugabe sekufanele laye aphumele egcekeni abakhuze kumbe atsho ukuthi yena obefisa ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngubani, ukwenzela ukuthi kungabi nokulwisana okuwala lokho kusiya phambili. Ngaphandle kwalokho, ngibone ngani mina amandla kaPresident Mugabe kuZANU-PF laselizweni aya encibilika nxa angekela abantu sebeqala nje ukuthi bamisane laye manqe bemtshela ukuthi kufanele enzeni.
Umgabe ubekhangelwa njalo ehlonitshwa njengedlozi ngabantu bezanu-PF, kodwa lamhlanje bamelana laye bathi khuza umkakho engaboqhubeka esithethisa lapha ebangela ukungezwani kubandla. Ayisikho kululazeka kwakhe yini umgabe esikubonayo lapha?
Kuselulazeke kakhulu uPresident Mugabe ngendlela yokuthi umbuso wakhe usazakala ngokuthi hayi yena uPresident ngingitshilo njalo lobani lobani kuZanu ubesazakala ukuthi nxa efuna ukukhuluma okukhulumileyo qala athi hayi Mr. President kangili lawe. Khonoku ukuthi sokukhona abatholakalayo abakwazi ukuthi isibathi hayi yenza ukuthi nxa ungasenzanga khonokho izinto lawa suze zikumele kahle. Ngibone ngani mina khonokho kutshengisa ukuthi laye sekufanele ukuthi abophezome aqinise sibili ekubatshengiseni ukuthi hayi loba kuyikuthi bebengathethisi umkakhe abatshengisa ukuthi hayi mina ngimu president kangenziwa njalo kangitshelwa okokwenza. Khonokho kuqatheke kakhulu, angehle kwenza njalo uPresident Mugabe kuzabe sekuyikuphela kwakhe. Ngibone ngani mina sesifike esibangeni sokuthi sebemnike umhloliso omkhulu kakhulu embusweni wakhe wonke. Angehluleka ukuphumelela lapha kasasozaphinde aphumelele njalo lo mbuso wakhe uzathathwa ngabantu abamzondayo. Benza ukuthi le kuzabhalwa emabhukwini ngayo uPresident Mugabe kuzakuba kubi kakhulu nxa angehluleka ukuphendula laba abantu ngendlela eqinileyo.